ngadanisa kakhulu ukuthi president nangawo lo hulumende wakhe sebecabanga ekhonoko ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero mbone ngani baphambanisa kodwa kumangalisi lokhu ngoba phela inhlala yenzako uZANU PF ukuthi kuvame ukuthi bona bathi abantu bezana ukuphela abantu abalobungalela ibaba ngama national hero siyabona ukuthi akusukwana lapha kungcwatshwe umuntu wezanu eHeroes Acre obekade sazakala ngokuchaya abantu khonokho mbone ngani kutshengisa ukuthi uhulumende lo akala nguquko ayilethileyo kangako siyazi njalo ukuthi abebutho vele kabathanda ukuthi abantu abangalwanga impi yenkululeko zababe ngama-ovet bahlonitshwe kweZimbabwe.
Uchaze ubaba uTsvangirai njengomuntu obehlezi ekhankasela ukubana kube lokhetho olukhululekileyo njalo olungela dlakela. Ngalokho umnangagwa uthi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela ebalulekileyo njengendlela yokuhlonipha ubaba uTsvangirai lo mbuso wentando yeningi ekade ewulwela. Uthini ngamazwi akhe la?
Kunzima kakhulu ukuthi simthathe ngamazwi yakhe upresident Mnangagwa ngendlela yokuthi inhlala yenza yakhe nezenzo zakhe ngezikhathi zokhetho singakhuluma ngo-2002 sikhulume ngo-2005 sikhulume ingakhulu ngo-2008 sibona ukuthi yena nguye owayephethe isibanga esikhulu kakhulu esenza ukuthi abantu abaningi baphelelwe yimpilo ngesikhathi sokhetho oluka-2008 izenzo zika president Mnangagwa zitshengisa ukuthi hayi lapha ukhulumela nje ukuthi abantu bamqhakezele